Umbono wami uhlelo lolu luyenelisa ukuthi lusebenze manqamu lungayenzwa dade ngendlela ekhululekileyo eyokuthi umuntu uze engabophekanga ukuthi acebe engathi yimoni okhona abe uceba esithi i-corruption ayicebe njenge-whistleblower. Udubo luba khona nxa singaba labantu esingathi ngama-whistleblower kumbe abantu abafanele becebe labo bekhona kukhonokho kokuba le-corruption. Yikho-ke kugcina sekufanana njengokuma ukwenza iZimbabwe amapholisa ethu uzobona ukuthi labo sebele-corruption. So ukuthi bayenzethwa yipholisi ngeqondileyo akusayena.
Siyezwa njalo ukuthi kuthiwa ugatsha lwamapholisa amapholisa yikho lapho kutholakala ukungathembeki okuningi kunjalo na?
Ye, liqiniso esilibonayo. Kugatsha lwamapholisa yikho kulokungathembeki okuqakathekileyo. Okuqala esifanele sibe kwazi ukuthi amapholisa izolo benganikwa lutho, benikwa nje imali ezimadlanyana ezincinyane okuyikho kobayenza ukuthi babe le ngqondo yenaleyo ukuthi ngcono sidlelathi lapho esikhona emsebenzini. Yikho kokuqala kuludubo lokuqala elifanele sililungisile ukuthi nxa sifuna ukuthi sibe lamapholisa, amapholisa athembekileyo, asiwanikeni imali eyenelayo ukuthi bagcine izimuli zabo kumbe besiqede khonokho sesiba lama-whistleblowers kumbe abanye singathi bangababakhangeli kuba khonapho siyabe sesikhangeleli ukuthi hatshi sebezinikele ukuthi basebenze.
Omunye njalo umbiko ophuma kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo uthi wona akusoze kuguquke lutho elizweni njalo uhulumende womanyano engaba khona futhi ngemva kokhetho oluzayo. Ubona lokhu kusenzakala yini?
Uhulumende womanyano manyazi ukukhangeli uhulumende kayisiye uhulumende okhona ukuthi akhe isizwe seZimbabwe. Uhulumende okhona nje ngoba labo amabandla ezombangazwe babona ukuthi hhajhi abasawelelani onubazi basihambele amanga ukuthi bayakhomisana umlodo bangene nje kuba ngurhulumende okhona ongananzi izifiso bongayenzi umsebenzi ofanele awuyenze njengorhulumende. Yikho-ke uhulumende lo omanyano hhajhi-ke sinenge singakuthakazeleli njalo kuyenelisa ukuthi abe khona ngemva kwama-elections engalandelayo bavele abazombangazwe baye befuna ukuthi babela khonokho nje uhulumende okukhona ukuthi bathi isithunzi sikhulumende hathi uhulumende omelele ukuthi yabe khona ukuthi athuthise izibizo zikazulu ukusebenzela uzulu ukuthi athuthuke esizweni.
Sesikhangela ezamalungelo oluntu, umuma usungcono yini eZimbabwe amalungelo oluntu asenanzwa siqathanisa la kuqala kungabi lo uhulumende womanyana?
Ye, amalungelo oluntu abantu bangathi senanzwa mina ngivumelani lakhonokho ngoba ngisitsho ngoba okwakhathesi amalungelo oluntu ananzwa ngoba sibanga lokhetho yikho asibonanga ubudlwangudlwangu ukutshayana kwabantu labantu bayabotshwa bengayi umadala ezomthethandaba ngesikhathi esifanele ngoba nxasinanza amalungelo oluntu umuntu engabotshwa ufanele aye emadala ezomthethandaba ngesikhathi esifaneleyo